ngokufisa kwamalungu ebandla le-ANC kufanele ukuthi kusiyaphela inyanga uhulumende eseqalile ukuthatha amapulazi wabamhlophe lakumankampani alomhlaba kumbe amapulazi amaningi ezandleni zawo. Ekhuluma labezindaba namhlanje eJohannesburg, umongameli we-South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthe amalunga ebandla lakhe avumelene emhlanganweni ezemihlaba oqhutshwe ngempelaviki ukuthi labo abalomhlaba omningi abathathelwe wabelwe abensundu.
We've got to address the issue of land reform, returning land to our people.
Ngokufanele sisombulule udaba lokwabiwa komhlaba, sibuyisele umhlaba ebantwini owathathwa kubo. Lokhu ke kufanele kukhokhelele ekuthini umhlaba uthathwe nguhulumende ongela nhlawulo. Lokhu kuzakwenza ukuthi kube lokudla okwaneleyo elizweni kuphinde kuthuthukise umnotho welizwe.
Umnumzana Ramaphosa uthi kusobala ukuthi ilizwe lakhe lingeke libuqede ubuyanga obubhekane labantu abamnyama nxa bengaphiwanga umhlaba ukulima, ukwakha izindlu nokuqhubela inhlelo ezijeneyo zamabhizimusi. Ngesikhathi sombuso oncindezelo kwele-South Africa, abensundu babethathelwa umhlaba ovundileyo uphiwa abamhlophe, bona bexotshelwa endaweni ezilugwadule. Enyangeni esanda kwedlula, iPhalamende kwele-South Africa yavotela ukuthi kuguqule isekelo sombuso ukuze abanomhlaba omningi bawuthathelwe ungela nhlawulo. Kodwa ke siphathamandla sekomiti enkulu ebandleni le-ANC umnumzana Ronald Namola utshele bezindaba namhlanje ukuthi bafuna ukuthathwa kwamapulazi lawo kuqale kathesi loba lowo mthetho ungakethulwa, njengoba bakhona bathi le yinto evunyelwayo usekelo sombuso esikhona manje.
We must immediately use section 25 of the constitution to press ahead with the expropriation of land.
Kufanele sisebenzise umthetho okumuca wamashumi amabili lanhlanu kusisekelo sombuso ukuthatha umhlaba kungela nhlawulo. Iphalamende kufanele ngokuphangisa ipasise umthetho wokuthathwa komhlaba kube ngumthetho ochazayo ukuthi ngumhlaba onjani okufanele uthathwe nguhulumende.
Kodwa kiningi lezalwane zeZimbabwe zithi kuningi uhulumende we-South Africa kuzafuze akuqaphele angekethuli lo hlelo ukuze umnotho welizwe ungagcini ulala ngokugedla njengalokho okwenzakala eZimbabwe. Bakhona bathi kufanele kufundiswe ezokulima kuqala kubalimi abazathatha amapulazi ukuze aqhubeke ethole isivuno. Abanye bathi kufanele kube le mali ezaphathisa abalimi abatsha ukuthola inhlanyelo, amathalaketha, umvundiso kanye leminye imitshina yesimanjemanje kwezokulima. Kulesixwayiso njalo sokuthi uqatshelwe umhlaba lo ungayiwonke ezandleni zabalutshwana abanemali nezikhundla kurhulumente. Lobanje sikulezehlakalo eziningi zabantu abangena ngodli endaweni ezingelabantu labatshengisela befuna umhlaba kune-South Africa. Unobhala jikelelo ebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kulezibonelo zokuthi uhlelo lwe-South Africa lolu alusoke lufane lolweZimbabwe.
Asoke sibone abantu bengena emapulazini njengalokhu okwenzakala eZimbabwe, ngoba yonke into yenzakala ngaphansi komthetho we-South Africa. EZimbabwe wangaphansi komthetho we-South Africa ngoba isisekelo sombuso esasimele sipasiswe sehlele ukuthi sipasiswe ngoFebruwari 2000.
Ikomiti enkulu yebandla le-ANC ikhangelele ukuqhuba umhlangano wayo ngeviki elizayo, lapho kukhangelelwe ukuthi ithathe isinqumo sokugcina ngalolu daba. Melesudo 7 eJohannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.